Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungaphumeleli kokutshengisela kwayizolo phezu kodaba lwembadalo yokuphaka izimota kobulawayo kungakubangelwe ngezokubandlululana ngemhlobo na.
I-Citizens Coalition for Change ibingekho ngaleso sikhathi ufakwa isinqumo esokuthi kubhadale izimali ezokulondoloza idolobho, izimali ezokulondoloza indawo ye-parking.
Inkampani ebona ngokwethulwa kwemibiko e-site ithi isiqeqethe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 ngolwazi lokusebenzisa ngemfanelo imbiko yebulenjini.
Abantu bayalwamukela ngendlela eyisimanga uhlelo lolu ngoba babuya kuma meetings ngathi owaka tests lama sithi khona ama media information hubs ayi 18.
Ibandla le-CCC lilandula imbiko yokuthi kulamalunga alo awegwanda aqeqebuke kuleli bandla aya kwele ZANU-PF.
Akusoqiniso ngamanga aluhlaza athetshoko yiZANU-PF nje ihutshula amanga okungasontwentsha balaleli ngathi liyakunanzelela kumbe lingathi liyakukhumbula kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungaphumeleli kokutshengisela kwayizolo phezu kodaba lwembadalo yokuphaka izimota kungakubangelwe ngezobandlululo na. Bakhona abanye abathi kutshengisela lokhu okube labantu abalutshwana kakhulu ngokokumisa inkampani ye-33 Investments eyakobulawayo ukuze kufakwe enye inkampani evela eHarare besithi le ekhona kathesi ihlawulisa imali enenge kakhulu. Abanye bethesa icala umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami icala lokufuna ukususa inkampani ye-TTI. Sehlulekile ukuxoxa lo Kambarami kodwa senelisa ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ukuze sizwe okumi ibandla labo ngalolu daba.
I-Citizens Coalition for Change ibingekho ngaleso sikhathi ufakwa isinqumo esokuthi kubhadale izimali ezokulondoloza idolobho, izimali ezokulondoloza indawo ye-parking. Njalo amakhansela awe-Citizens Coalition for Change kavumelani lakho ukuthi imali yangkhona ibe ngephezu okwenza ukuthi idolobho liswele i-business. Ngoba umkhosi wokwakathesi uvela kulabo abasebenza phakathi kwedolobho esithi ngesikhiwa yi-CPD abasebesithi bona izimali ezibhadalwa abantu esidingwa ngukhansili esidingwa yiyo nale i-23 Investments bathi imali le inengi kakhulu iphezu kwamandla abo njalo becela ukuthi kube le ndlela eyokuthi kuzwisisane, kube le ndlela njalo eyokuthi kungabi angazani abantu sebelobola bona behlala edolobheni. Njengamphathi siyakunanzelela ukuthi i-parking system ike yaba khona kodwa hatshi edula kangaka. Abahlolisisayo bathi i-parking yakobulawayo idula iziyedlule ezinye indawo zeMelika.
Sizwa abanye besola umnumzana Kambarami umsekeli kameya besithi yena nguye oyibangela ukuthi kube lokungahlaliseki kudaba lwezokupaka ngoba efuna ukuthi kususwe inkampani ekhona bese kufakwa enye evela eHarare. Lithini ngalokho?
Alawo ngamanga aluhlaza choko njalo uKambarami kasuye abamcala bemqambela amanga lawo bafaka legama lami phakathi kwendaba yena leyo engawuthi uthi ngamanga aluhlaza ngabantu asebekhangela isibongo sikaKambarami babona kulo ara bahle bathi ngowesiyoneni ngabantu abadinga ukuthi abantu kube lokuphazamisana ngendaba zomhlobo bese besithi uKambarami ke ngowesiyoneni nxa ngowesiyoneni sokumele phela abulawe yimcabango yabo ukuthi njengoba uKambarami ngowesiyoneni sokumele abulawe kasamelanga yena abe lombono lapha kontuthu kasamelanga yena abe ngumuntu osebenzela idolobho lokho vele umthetho waleli lizwe uyala njalo labo bantu ngabantu abangela ngathi ingqondo zokuthi ubulayo aqhubekele phambili Namhla bekunokutshengisela ebingaso program ngaso nhlelo ye Citizens Coalition for Change kodwa nanzelela ukuthi laba abacala uKambarami sebemfake khona apho njalo bafake ibizo lami khona apho ayisonhlelo ye Citizens Coalition for Change njalo umuntu okhokhele ukutshengisela kwanamhla kaso umuntu olilunga le Citizens Coalition for Change so kusuke wabanzima ukuthi bona abe Citizens Coalition for Change change bazibone sebekhona ngenxa yokuthi bese kulokukhuluma okubi uzananzelela futhi ukuthi kucalwa umantshi ngathi ujudge wayekhona ukuthi engabe wenza waletha isinqumo esa yenelisa uKambarami uDabiyele council ngenxa yomhlobo into ekhona ikuthi iSupreme Court judgment eyakhulula yayenza uKambarami abe lamandla ukuthi abuyele ecouncilini yenzwa yisikhwicamfundo uJustice Mathonsi ningazi nxa uMathonsi esevela phetheya kwaShangani
allo ke ngumnumzana Swithan Jirodza isikhulumeli sebandla lesicc kobulawayo Inkampani ebona ngokwethulwa kwembiko e-site ithi isiqeqetshe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 ngolwazi lokusebenzisa ngemfanelo imbiko yobulenjini lokuthi babekwazi engayisiyo yeqiniso kusukela ngenyanga kamfufu ngomnyaka odluleyo. I-site ndawonye lenhlanganiso ye-Interlink Academy iqhuba lolu hlelo eMathabeleland South North lakobulawayo endaweni ezibalisa iPlumtree, Matopo, Stairs, Nyandeni, Tepe, Philaphusi, Nkayi, Lupane, Cholocho, Tete, Wange, Vic Falls, Nkulumane, Mpopoma, Pumula, Legwanda. Umnumzana Zenzele Ndebele ongumqondisi wesayithi uthi lanxa uhlelo lolu lwaluqondiswe kwabasakhulayo kuphela ekusungulweni kwalo abadala labezinkonzo labo bayalukhwabitha. UNdebele utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luqakathekile ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwe-media and information literacy lusungulwe ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuthi sinanzelele ukuthi abantu isikhathi esiningi abalawo ngithi abalalo ulwazi lokuzwisisa ukuthi abakubalayo kumaphephandaba kubo-WhatsApp ebulenjini lapha kuyini ongamanga njalo kuyini okuliqiniso. Yiko-ke sisebenza le nhlanganiso ye-Interlink Academy ese-Germany sacabanga ukuthi sihlanganise abantwana nje abasakhulayo ama-youth sibafundise ngokuthi kuyini information literacy, ubona njani ukuthi umbiko lo ngwamanga, umbiko lo ngweqiniso, bese sithi singabafundisa sibathumele ezigabeni ezijiyeneyo emakhaya lapha ukuthi behambe beyifundisa abanye abantu abasemakhaya. So every month bayenza ama-workshops benza ama-meeting amabili ngenyanga bebiza abantu nje ezigabeni bebafundisa ukuthi lokhu i-fake news uyibona ngalokhu information ihamba ngendlela ezinje nxa sikhuluma nge-internet security ngabo-bullying into ezinjalo kuyini njalo abantu bangazivikela njani ngoba siyakwazi ukuthi abantu bayaqilwa ebulinjini lapha imali ziyahamba imbiko engaqondanga iyagcina isekhilethe emafonini lapha okathi kulabantu abadala abaningi asebesebenzisa iWhatsApp abatshona beqiliwe kumbe abathola i-information engasoqiniso ngenxa yokuthi abalalwazi ukuthi into lezi zisebenza njani.
Balwamukela njani lolu hlelo abantu? Siyabona ukuthi ezomnotho azimanga kuhle kulezinsuku. Babuya ngobunengi babo yini? Njalo kulenzuzo abayitholayo ngaphandle kolwazi.
Abantu bayalwamukela ngendlela eyisimanga uhlelo lolu ngoba babuya kuma meetings ngathi okwakathesi silama esithi khona ama media information hubs ayi 18 6 akobulawayo 6 asemathebeleni north 6 asemathebeleni south. So kuma each hub lay kukhona abantu esithi ngama community multipliers kumbe ama community trainers ababili, meaning kulama community trainers ayi 36 emathebeleni yonke. Every month ama community trainers la abiza imihlangano emibili lapho abatrainer khona abantu. Abantu bazibuyela ngobuningi babo ngoba befuna ukuzwisisa ngento ze-information literacy lokhu bangavikela njani ukuthi bengayitholi imbiko leyo ngamanga, kumbe bangayithola bengayidluliseli phambili ngoba sebekwazi ukuthi hayi lokhu uyabona ukuthi ngumbiko ongamanga, lokhu uyabona ukuthi ngumbiko oqiniso. So abantu ababhatalwa ukubuya kuma-meeting la bazibuyela ngoba bekwazi ukuthi bazathola ulwazi. Uzananzelela ukuthi sesivele sesiku-election mood, iZimbabwe izabe lama-election next year, sekuke kwaba lama-by-election kwezinye indawo. Ngesikhathi sama-elections kuba khona imbiko engamanga eminingi kakhulu esekhiletha kuma-WhatsApp lapha lakubo-Facebook lakubo-Twitter. So izakhamizi nxa zingaba lolwazi ukuthi ziyabona njani imbiko lo ngamanga lo luqiniso, ziyancediseka kakhulu. And sithole ukuthi izakhamizi ziyasamukela kakhulu lapha ama-churchi, abezikolo, bonke nje basibiza ukuthi sizofundisa abantwana, sifundise abadala njalo ukwenzela ukuthi bengabi ngama-victim embiko le engasoqiniso.
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, umqondisi wenhlanganiso yeSite obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ivandla le-CCC lilandule imbiko yokuthi kulamalungalo awegwanda angamachumi amathathu lantathu 33 axexebuke kuleli bandla aya kwele ZANU-PF. Ivandla le-ZANU-PF ngeviki edluleyo liveze abantu laba kade begqoke impahla ezilombala olithanga, lisithi abantu laba sebesuke kubandla le-CCC. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathepeleland South, umnumzana Ntando Ndlela, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lokhu esikuzwayo kuba kulamalunga e-CCC achiye ibandla leli ibandla labantu akusoqiniso ngamanga aluhlaza athetshoko, yiZANU-PF nje ihutshula amanga. Okungasontwentsha balaleli ngathi liyakunanzelela kumbe lingathi liyakukhumbula kahle, kuvele kuliqhinga kumbe kuyi-strategy esidala seZANU-PF. IZANU-PF ayiqalanga namuhla, singazalwa lathi lokuzalwa IZANU-PF kwakuzwakala ukuthi thethe amalunga ayo yawakhipha kubo mawubona kude, yawakhipha kubo maradio isithi la ngamalunga ephathi enje asechiyele ephathi esiyajoyina iZANU-PF, asechiye zaphu ngesikhathi esidluleyo, asechiye izumu, asechiye kwaphi ama-opposition party ongacabanga. La ngensuku zethu sisese-MDC kwakuvele kuyinto evamileyo ukuthi iZANU-PF iparade ama-members avele ngawe iZANU-PF iqambe yamanga ithi ngamalunga ebandla le-MDC. So lalamhlanje ngokufanayo iZANU-PF iqhubeka ngamaqhinga ayo esivele siwazi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazakhohlisa ubani, kodwa ivele into esiyaziyo. Mhlawumbe yindlela yokuthi bajustify ukurika lokho abafuna ukukwenza.
Kodwa ungasitshela ukuthi lona ibandla liqine okunganani khona ngapho esigabeni seMath South?
Msakazi, ibandla likhula ngendlela emangalisayo lapha ngithi eMathebeleland South. Ibandla le-CCC libandla elijoyina ngumuntu wonke phosensuku zonke. Mhlawumbe okunye siyabe sizama ukuthi lathi sivikele ama-members ethu kuZANU-PF njengoba sisazi ukuba iZANU-PF ilocuko okunganani emuntwini oyichiyayo. Abanye baze bafanise lokuthi ukuba lilunga leZANU-PF yikugada isilwane. Ungavele ugade isilwane kufuze ubambelele uqine endlebeni ngoba ungawe ungawa kumbe ungehla esilwaneni siyakujibulikela sikuhle. Kakhulu abantu esilabo abasuka kuyo leyo ZANU-PF bejoyina ibandla lethu. abanye senza imihlangano emizini yabo esithi ngama kitchen meetings sibaqinisa sibamukela ebandleni le TCC kodwa kuyingozi kuba sibaqambe kakhulu ukuthi uzibani uchizani PF uzibani senze lokho sibafake kubo bama ubona ukuthi sibafake ku social media siyabe sizama ukuthi sibavikele ukuze isilwane lesathi besigadile singabahle ngama feature msakazi ngizama ukuthi ngithi badla lethu liyakhula ibadla liqinile senza lokho esikuthi ngama polling station based branches kuzigabana zonke zalapha eMadebeni South amanga lawa hlale khulunywa izani PF labalandeli bayo ukuba ibadla le TCC alama structures ngamanga aluhlaza atetshoko sibhizi siyakha ibadla sasuka from scratch kumbe saqala phansi siyakha ibadla sisenza ama polling station branches lawa sibe labantu esibathi ngo village point person nge village yonke lapha eMadebeni South.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesisi esigabeni seMadebeleland South ubeqoqa icingweni le studio 7 ekhona le eMadebeleland South. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umhlabeleli osakhulayo Andrea the Vocalist odabuka edolobheni le-Victoria Falls useqalisile ukulolonga imfanekiso yengoma ayihlabela lo obriqwana wakwele South Africa abe bonke khonale kwele South Africa kuyonale impelaviki. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC abaqoqa umkhosi wokubuthelela imali engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho bebesehluleka ukufinyelela imali le. Omunye wabaqoqa imali le umnumzana Juma Ulete utshelele liphephandaba ukuthi ibandla lezanu PF lazama ukumisa ukuthi bathathe imali le enkundleni yeGoFundMe yikho okwenza baphuze ukuthenga imota le. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey emsakazweni, emsakazweni ngiyabingelela emsakazweni. Msakazo omuhle, msakazo othandekayo, msakazo osakaza iqiniso. Ngabe linjani? Into embingelele bonke abalaleli, wonke olaleli Studio 7 ngiyambingelela ngezindawo ngezindawo. Hayi liboke livume phela abalaleli. Awu, hambe sho sesiyadlala sibingelela sibingelela lingavumi. Liboke lithi yebo libe seliqalisa indaba zenu. Lami ngithanda ukuthi ngithi yebo ngingaqalisa indaba yami. Kubo bonke abasingelelayo, hayi siyaphila. Indaba ekhona lapha balandeli bamabandla ezombusazo ukuthi please bakithi siyacela siyalincenga lingathethisani singathethisani ngoba okuzakwenzeka kusaza kasikwazi yabona asikwazi abanye bazebethe kathi emarapis hlahlabane hayi futhi hayi kunzima yazi ukuthi into eliwa umqondisi into eliwa umqondisi ukuthi i 70% yamandebele kayisebenze emandebeleni and then i 30% yabantu besishoni kube yiyo esebenzele isindebeleni and then 70% yamanye ishona isebenze esishoneni is 30% yamandebele iyasi siyasebenza khona into eliwa ngumqondisi. So uChamise ngakwanisa ukwenza lokho umqondisi kaselampi akuselanto oyilwayo. So please bakithi siyalicela lingalwi ukuthi angilasikhathi ngabali sokuningi kodwa nje siyalicela bakithi. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani, sanibonani njani basakazi nabalandeli be Studio 7 nonke nje indawana zonke zamazwe. Ayilana mina ngithanda ukuthi ngikhulume kancane ngalendaba ekwenziwe izekhi leyo ukuthi imali yokukhe yokungezelela imali yokufuna ukudinga uma ufuna ukuba uncintise ungumongameli suka ku-$1,000 yaku $20,000. Ya ugwadi lowo engaphika yenethi abakwazi, kodwa vela ayikho into eyenziwa izekhi abangayaziyo. Njalo lokho akukhulumayo lokho ukuthi izekhi liqembele izimele unamanga, unamanga ibona izekhi ngezani wi-department yezani okusegcekeni nje okubonakalayo ukuthi noma isiphofu singaboniyo siyaze sikutshiwe thayo lokhu i-department yezani uqamba nje amanga umuntu omdala. Lokho nje ukuthi abangakabavumelani lakho abayali njalo, ngoba izekhi iqembele izimele ukukhohlisa abantu, khohlisa abantu izekhi ayizimelanga. Izekhi izanu PF straight, izanu PF yona egcweleyo kanye bonke bakhona phana omgwadi bebekhona phana nje beyihlaziya indaba yakhona. Ngiyabonga ukukhuluma uThulani lo enkaya kosikhubo khona.
Ntungamili ntungamili linjani labo jonga kandemiri khona ngapho labanye nje bonke tanuno kawande sambena sambena u-2023 bangaze bekhanyalale bethini labo bona abantu abathi ngabezanu. Xa izanu lokhu ibuyele siyale kuhle ukuthi singabayeka ngasonke siyabe sibana nje.
Salibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli, ngiyalibingelela mbingelele kakhulu ibandla elihle yellow movement abalandeli konke be-CCC. Ngithi lingatshwali uvalo lihambele ebhalisa ukuvota lingakhulumi ngomlomo sandeni ngokuregister sande futhi ngokuyavota kunzima kwele Zimbabwe. Nangumnanga gwalayele ezane yakhe sebe siyatshela izekhu ukuthi i-2 president kumele nxa ukhontesta kumele ubhadale 20,000 amakhansila abanye 1,000 abanye 500 abanye 100 ngendaba zokuthi sebebonile ukuthi abantu ababafuni kabasozi bethola abantu sebe-charge imali zona lezi kwenza ukuthi abanye behluleke ukufithela kulezo ndawo bekwazi ukuthi bengihluleka izanu PF izabe iyiyo yo-DBC wina singoba abantu babe bengafithelanga ngenxa yokuswelakala kwemali. Kanti kunzima okwezanu lezekhi lokhu kuzwisa ubuhlungu okuthi unkulunkulu ngawe uyangenela shuwa. And kunzima lo amanye amazwe vela thula abukele nje izanu isenza izinto ezingelangqondo lezekhi yayo ebethethe ilizwe balenza ilizwe labo sebefuna ukubusa abantu benza ungathi abantu zinyoni bona yiba abantu. OkweZimbabwe kuzwisa ubuhlungu shame kakhulu. But hayi kithi njengebandla lethu yellow movement balamanga noma bethe 20,000 ngazi ikhothi yehlule iyale njengobana vele lamakhothi angikhona ungazi ukuthi wothi siye uhambisa udaba lole khothi. Ikhothi yangikhona njengobana ihlibiwe itshela okokwenza ungavele uthi wena uzavuka ungekho. Umajistrate ahla qhuqhe ngoba uyabe sethuselwe ngamafoni. Umajistrate akhuluma intando yezanu PF vele umajistrate uyathatha nje kungamaphepha elahlele kashiyana kuqhubeke kunjalo kuyi 20,000. Kodwa hayi thina njengebandla le movement yellow movement hayi sizimisele sizokwenza khona lokhu. Siyakwanisa ukutshaya imali zona lezo into encane sizibhadale and sifithele indawo zonke vele sizafithela. Lokhu ukuthi kuthiwa senziwe ukuthutha izanu PF thina lokhu vela sikusebenzi thina ngoba sikhathele ngezanu PF ingadlali ngathi kade siyabe senza njalo idlala ngabantu ngaphi ehluleka ukuvusa izibhedlela ehluleka ukuvusa izikolo kade singagula ezibhedlela kula parasite ngoba bona balatshwa out vele kwezanu PF lokhu umbuso kasathane lo kumele uphume.
Linjani lonke ku-Studio 7 linjani? Okhulumayo ngumankomo welufane esomgoro. Ngiyathaba sibili ukuzwa izindaba ezimnandi kangaka esingazizwayo kulezi nyuzi zethu. Ye liqhubeke lisiyaphambili lisitshela okwenzakalayo kithi lapha ngoba thina ngapha kasikuzwa.
Salibonani buko Studio 7 njalo lonke lonke nje lonke elilaleleyo nje Studio 7 kuqala ubuzelo echolocho kuwat 7 ngisaselesicelo bantu ngiyacela ngicela ningidlulisele bakwa Studio 7 umnyalezo wabaka econnect ngibeke nje kanjalo nje kusile booster lapha ephumule 25 ibooster le singasho sithi iyasebenza. Yebo singavuma sithi iyasebenza ngoba isebenza kwama hours iyasebenza ekuseni until ntambama ngaboma 5 gone kusesela network sukubonga sela network shuti ngenye indlela mbesebe sishuti thina singaze sasebenza imisebenzi yethu emasemakhaya angazi kunqose mangaza khuluma kahle sizasho njalo shuti sebe ngoba phela imini yokufanele ube busy nge WhatsApp ebusuku sokufanele ulale usebenzanga lutho ngoba phela ziba ziningi izinto ofanele uzilungise emini kufanele ukuthi emini ubusebenza usebenza nje intambama isikhathi se WhatsApp uthole isikhu kuphendula nabantu laba kade ukukhuluma nabe nge WhatsApp manje sifanele emini yonke usasebenza umsebenzi ngoba inethiwekhi yakhona vele indlela esenza ngakhona injalo nje iyabe vele isokolisa thina abanye. So ngiyacela abantu bengidlulisele umyalezo lo kwa-Econet basilungisele ibooster leya kaze kwafani khona ngayo yibo afanele bakubone vele phela kufanele uma ngabe ubeke into yakubuhamba usiyayi-check usiyabe usiyayikhangela njalo nje ubone ukuthi kushoda ini kuyinokushodayo angazi bona bakabakhangeli bona laba abagadayo angazi ukuthi mbe bayagade ababoni khona into kwenzakala. Ngicela ningidlulisele umyalezo lo angibonge khona lapho ngiqala ubuze lo Inkosi.
Alawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Inhlanganiso ephathisa ngokuhlomisa abasakhulayo ngolwazi lokuziphilisa e-Economic Empowerment Group i-EEG ithi izimisele ukusebenza labontanga kungakhathalekile ukuthi ngabe emadolobheni kumbe ngabe emaphandleni. Kumaviki ambalwa adluleyo ibisebenza labatsha bedolobho lakwebulawayo abathatha izidakamizwa bebencedisana ukuchiyana lalumkhuba njalo bebanika inhlelo ezichiyeneyo ezokwenza ezihlose ukubanceda ukuthi bazinakekele. I-EEG ibuye yathi izimisele ukusebenza labontanga bemaphandleni okuhlanganisela lamantombazana. Ngesizwe okugcweleyo kungxoxo enziwe nguGaina Gumede Saidi exoxa ke lo mnumzana Chimombe.
Economic Empowerment Group yafika eMadikelelend and yaqala I think kwakungumatha ayenza i-anti-drug and substance awareness campaign siyenza in conjunction with the Scriptural Union. So sathi senza i-campaign le sathi we encouraging i-youth ukuthi bechiyane le nto zamadrugs betwala into eyidlalayo and come and join hands with the Economic Empowerment ukuthi bonibane ikhona into and team asakukhangela kakubona ukukhona kulama program awabekwa ngabo mthilinyule.
Lolo hlelo lubizwa kuthiwa yini njalo ngolokwenzani?
NDS 1 ikhangelela ukukhona abantu abakweZimbabwe can take up opportunities ku-mining, ku-agriculture, ku-tourism and manufacturing. So team and then EEG sakuxakulula sabona ukuthi khona no ama-youth akwanisa ukuthi engene ebe part of development yelizwe. We need it our own country thina ngwethingameleni ukuthi abanye bebuye bezosuyenzela i-mining kuthi thina sikwanisa ukuthi izenzele. So sabona njalo ukuthi khona kuqakathekile ukuthi omunye wethu emathekelelent ebe kugcina igama e-organization enze. So mina ngize ngaba ngi-one of rounder e-economic empowerment ukuze bami ngibe ngikhangela nalithi ngapha matawubona ukukhona ama-youth bakwanisa lapho ukuthola ithuba ekuthuthukiseni
ilizwe. Ngathi lowo mkhankaso wahamba njani?
So that campaign went very well. So sathi encourage i-youth ukuthi kole lakhona lahamba kuhle kakhulu. Sathina ama-youth amaningi nedafika over 500 njalo kwayimbaika ezatarikeni kube amapiano amaroro abuya khona kuzarana lama-youth beza-encourage labo ukuthi going from rather than so forth. So it went very well. Njalo kubulawayo lilethwa lilethwa ama-project showcase ama-project like tile making, goat rearing, sheep rearing and so forth. So ama-youth ayebona kukhona right akwanisa ukuthi senze imbuzi akwanisa ukuthi senze amathawini kodwa.
Kubikwa belilo hlelo elibe lalo esigabeni seWange eMathekeleland North. Ungasithi fahla ngokuthi kuhambe njani?
Lelo 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 entertained, it was well attended. We had 20,000 people in Wange. We gathered, we had entertainment, and that in a neighbor tournament where the economic empowerment group in general is as a neighbor, Amakazana, Levelama, Kisma, Valley neighbor. That encouraging you to stay healthy and also attend from child, but in this channel, at the moment, we can have the Delta, Emapanjin, Valley Shuttle, the Amazon Carter. So, there is a donation, Emma Sanitary Pet, Sanitary Pet, that the overcut test is Also, a lot on the diaspora, especially for Bafala, the United Kingdom, is had people who were actually children to Mexico, being sanitary concerned. It's actually a problem because, you know, the number of girls who, if you empower them economically, which you can be totally love in the which you open is fully in my hands, we market cutting. It's a totally my little thing in the market. And the market cutting, especially with the Nimbus, is a very lucrative business. And then in areas like in the south, over mining, we also encourage the girls to get the space in the mining industry because it's not only that we made it for a market.
Alo ke bekungumnumzana Bheki Thimombe omunye wabaqondisi benhlanganiso ye Economic Empowerment Group obexoxa ecingweni lo gainer ku Medicide o Studio 7 besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ngesikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo.